Abanye abantu bathi lesi senzo sibakhumbuza umbhuqazo wegugurawundi ezabelweni zemathebeleni lenkabazwe ilizwe leZimbabwe lisanda kuthola uzibuse. Amasosha kahulumende abulala abantu abafika inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 ngumbhuqazwe lo. Omunye wabasola kakhulu okusanda kwenzakala eHarare ngumnumzana David Nkomo othi kuyamangalisa ukuthi uhulumende osehlale embusweni okwesikhathi eside kangaka usebenzisa ibutho ukuthi abulale abantu abangenacala.
Lokhu asonto yokuqala kusenzakala mfowethu ngo-1983 iZanu yabaqeda abafowethu eMathebeleland. Kuyinto ezosiza ukuthi uhulumende sengaze abe lolaka lokuthi abulale abantu bakhe.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana iPhethule Maphosa, isikhulumeli sebandla leZaphu othi kumele uhulumende ahlolisise okwehlele abantu abadutshulwa ngamapholisa njalo lokuthi ibutho leli lalingaphansi kukabani.
Sithi akube le-investigation ma kube le-command labs, kusho ukuthi u-commander in chief is not fit ukuthi ebe lokhu ephethe isikhundla leso njengo-president. Kusho ukuthi sethathelwe amandla over amasosha okuyingozi kakhulu ebantwini beZimbabwe.
Umnumzana Mnangagwa ufisa ukuthi udaba lolu luphendlwe ngabantu abazimeleyo ukwenzela ukuthi kuvele egcekeni ukuthi ngubani watshela ibutho ukuthi lingenele emgwaqweni libulale abantu. Umnumzana Kenneth Moyo uthi la ngamazwi omuntu nje odinga ukuthakazelwa nguZulu njengoba ukhanya ingani ukhala ngelihlo elilodwa.
Loba nje esenza izithembiso zokuthi uzenza loba yini esemandleni akhe ukuze akulungisise, uyaphosisa nje. Lokhu sakubona ku-Simplicious Sihambakwe Gugurawundi Commission eyasungulwayo, kodwa kayisazange yaphenduka ukuze yazise uZulu ngalokho eyakutholayo, okusho ukuthi kakulanto azayenza uMnangagwa.
Ongunobhala wabasakhulayo kubandla leZanu PF umnumzana Munashe Mduta uthi okwenzakala ekupheleni kokhetho kubalela indaba ezizadingisiswa njalo awuqondanga ukuthi lezi zinto zikhulunywe zingakadingisiswa.
Okuningi nje okwenzakalayo especially mhlaka 1 August lokunye nje okuningi yizinto ezenzakala emhlabeni sikwaziyo ukuthi izinto ezitholakalayo, kodwa ngeke ngakhuluma kakhulu ngakho ngoba upresident yena upresident uMnangagwa sikhulumile ukuthi as soon after his inauguration uza set up i-commission ezakhangela into lezi ukuthi bebone sisi ubedingisise ukuthi yini okwenzakalayo, ngubani owayenzani, ngubani owayenzi. So we cannot comment on izinto ezingakadingisiswa i-commission le eza set up ngupresident. And then also indaba zehamba kwe-commission we cannot talk about it now. Upresident asikhulumeni ngakho upresident se-inaugurated.
Amazwi atshiyeneyo athi kuyayangisa okwenzakala eHarare lapho ibutho elilokho likhona emphakathini. Mina siduseveni seHarare, nguGibson Pepe.